So we see card descend about VOA in the valley.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Olamukela emsakazweni weStudio 7 ngomgqibelo mhla ka 28 kuMpandula 2024 ngoKips Dube. Endabeni zethu namhlanje.
Inkomo sezicuba njalo azilamadlelo ngoba vele izulu alinanga kahle. Sibhekane nobunzima obukhulu.
Kufa inkomo eziningi emadebeleni South.
Ziyangena ekhaya eziswayeni zibambele phakathi amazinyane esiwayeni. Aziyahlupha kakhulu imbuzi seziphele lezimbuzi. Ingakwazi ukuthi ube singancediseka sayo sasukwayo.
Yakhuphuka inani lababulawa ngumkhuhlane wengqondo eZimbabwe abacina bezibulala. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Izakhamizi zemadopo zithi izifuyo eziningi sezisifa ngenxa yokuswelakala kwamanzi lamadlelo. Kubika u-Anastasia Ndlovu.
Izakhamizi ezikhulume lomsakazo weStudio 7 zithi inkomo eziningi zibanjelwa emadamu zidinga amanzi, kuthi njalo ezinye zifa ngenxa yokuswelakala kwamadlelo. Umnumzana Matthew Sibanda ngomunye wabalimi ababhekane lodubo lolu.
Imbele lotshani manje abantu abaningi sebethathe i-advantage yokuba ushoda ukudla maratshani indawo eziningi. Liqale emalangeni li-$2 lakhuphuka la ku-$2.50. Lakhuphuka sele ku-$3, abanye vele sebecharge $4 imbise lotshani. So sokusimela njengama-farmers.
Unkosikazi Sithembile Dube ohlala emabonyane ekhezi ukusimo esifanayo.
Inkomo sezicuba njalo azilamadlelo ngoba vele izulu alinanga kahle. Sibhekane nobunzima obukhulu.
Banengi abantu ababecabanga ukuba uhulumende uzabathengela ukudla kwenkomo okwamanje abakatholi lutho ekhezi. Induna uMayengeni Fuyane uthi sibi kakhulu isimo sezifuyo esigabeni sakhe.
Eminyakeni ophelileyo u-2324 uhulumende wasazisa wasicebisa ukuthi kuzawuba le ndlala. Yaba khona indlala sakhangele ukuthi sizathola ukudla kwezifuyo kodwa ukudla qha indlala bhe. So siphakathi kwenkulu indlala asilathemba lokuthi kuyathi usiyahle ukudisemba lezinkomo elizibonayo ziyabe zikhona yini. Le damu leli njengoba nilibona akuseyilo damu sekulichibi. Lalo leli chibi leli esiyibona ngemuva lapha akuwona amanzi agcwele lalo udaka. So ezinye inkomo seziyaqala ukuthi zibanjelwe kathesi. So lilo hlupho esiphakathi walo lapha emadopo ngezifuyo zakithi. Angikhulumi-ke ngendlala yabantu.
Isakhamuzi semadopo unkosikazi Nolwazi Ndlovu uthi sokugcwele amathambo enkomo emadlelweni le madamu.
Iningi lezakhamizi alisalandeli ukuyabutha izifuyo ezigcubela egangeni. Abanye bazibona sezivele sezibola ngoba zingawa ziswela ozivusayo zize zibole. Abanikazi belokhe bethi zidla amahlamvu zona sezifile.
Abehluleka ukuzithengela ukudla kwenkomo bazibona zisifa phambi kwabo kungela nto abangayenza. Unkosikazi Sipho Ndlovu uthi usefelwe zinkomo eziyisithupha.
Ilekomile inkomo sezibharela sezibanja ziyathunza lesingini lokwesabeka akusela nto ezinhle isimo sesisibi kakhulu.
Ingcwethi yezifuyo kugatsha lwezokulima olwe-agritex umnumzana Zondani Muchema uthi inkomo ezedlula inkulungwane ezine 4172 sezibulewe indlala ikakhulu esigabeni seGwanda lapho osokucube ezedlula inkulungwane ezimbili 2071. Ngimele iStudio 7 isematopo ngingu-Anastasia Ndlovu.
Yakhala izakhamizi ezilondoloza izihlobo ezilomkhuhlane wengqondo ikakhulu labo abathatha izidakamizwa. Inhlanganiso ezibona ngezempilakahle lazo zithi seliqonge kakhulu inani labangaphilanga engqondweni abacina bezibulala. Kubika uNokuthaba Dlamini.
omunye wabagcine indodana eleminyaka yokuzalwa engamachumi amane lomkhuhlane wengqondo ngomnomzana Pose yangapi ohlala eVictoria Falls. Indodana yakhe le echaye isihlobo imiswe emthephandaba ngomvulo yagwetjwa ukuba iyelaliswa emlondolozi psychiatric institute. Usiyangapi olandisele iStudio 7 udaba lolu yewohloza enyembezi uthi sebemazi emthethwandaba ngodaba lwendodana yakhe.
Ngicela uhulumende abuye esengcono, mina agree whatever they do to him.
Ngemva kokugwetshwa kwendodana kaSiyangaphi sixoxe loMamangala unkosikazi Nomqhele Sibanda ongumzawa wakhe.
Waqala kanjani impango? After that wathatha ibroom nansi ibroom yangona wanjala ngayo ngaphi umuntu wasedinga ihlobo ehlakala ngikhona nanje kwekungamlangani.
Umanji umnumzana Gift Manyika ngelanga linye wathi kumele kuvalelwe emlondolozi psychiatric institute abanye njalo ababili abagula ingqondo. Umnumzana Bheku Moses Khosana owake waba kusimo esifanayo njalo sowabuyela ezifundweni zakhe zekolitshini yemfundo ephezulu uthi izidakamizwa waqala ukuzithatha kobulawayo ngenxa yokuhlukuluzwa ngekhaya. Ujaha lo wahlengwa ngabanye ezama ukuzibulala. Udokotela Fungai Musinami uhola isabelo sewange ngaphansi kohlangothi lukahulumende lwezempilakahle uthi bakhathazekile ngezinga abantu abagula ngalo ingqondo okuphetha ngokuzibulala.
There is a lot of mental health
Sicele njalo unkosikazi Rufaro Nyakwende owenhlanganiso yeZimbabwe Civil Liberties and Drug Network ukuba sichazele imbangela yohlupho lolu.
A lot of people live below the poverty datum line.
Kuphelele sathola ukuba abaningi bayazibulala ngemva kokungena kudepression, abanye njalo bayazidakisa ngenxa yesimo sobulukhuni bomnotho.
Inhlanganiso yamazwe omhlaba eWorld Health Organization bemanyane lohulumende weZimbabwe kuphenyo lomnyaka ophelileyo baveza ukukhathazeka kakhulu ngezinga lokufa lokuzibulala kwabantu elizweni leli okugoqela abafu. Uphenyo lolu lwaveza ukuba abantu abayisilinganiso sokufika phelse okubili ekhulwini 1.8% bafa ngokuzibulala. Impumela le iveza ukuba ilizwe leli lidinga imali edlula izigidi ezingamakhulu amahlanu zamadola emelika 518 miliyoni eyokulwisana lenhlupho zomkhuhlane wengqondo. Ngimele iStudio 7 ngise Victoria Falls ngingunokuthaba Dlamini.
Kwezemaphandleni indwangu lenkawu eGaranyemba seziphila ngezifuyo ngenxa yendlala njalo sezingena emakhaya zidinga ukudla. Inyamazana lezi zijayele ukwenza lokhu ngesikhathi kulesomiso kodwa kwalo nyaka kwethusa abahlali bakulendawo, kubika uAlbert Ncube.
Izakhamizi zeGaranyemba zitha sabukuthi ubuthongo ngenxa yalezi ndwangu lenkawu okubikwa zihamba lebusuku zidinga okokudla. Unkosikazi Sibusisiwe Ndlovu odlale edamu leMshandira uthi sebephelelwe zimbuzi ngenxa yenyamazana lezi.
Silohlupho kakhulu ngendwangu, ngikhuluma nje mina ngilamazinyana ayi-10 ngisalela amazinyana ayi-2. Namhle ekuseni ngikhuluma nje ngithiye vele zikhona okuthi ngizigijimise ukuthi engxa ngikhuluma nje ngiyathola vele zingeni. Ziyangena ekhaya eziswayeni zibambeka phakathi amazinyana eswayeni. Aziyahlupha kakhulu imbuzi seziphelelwe zimbuzi, ingakwazi ukuthi kube singancediseka saye sasukwazi.
Umnumzana Fakazi Sipindi owe-Village 1 eMawane layo uthi indwangu sezibaqedele izifuyo njalo bazalima nzima lonyaka xa zilokhu zibhekane lendlala.
ezibayeni noma lisekhaya ziyangena zithatha amazinyani okuthi vele asisafuya ngalokufuya izindwangu seziqedile izifuyo zethu. And lo nyaka ukhanya umumo umumbi isibili ngoba indwangu lo nyaka amabhankali izihlahla zamabhankali ingxoza ziyasubula ukuthi lezi zihlahla lazo seziphilile ngenxa yendwangu. Kutsho ukuthi vele lokulima ngendlela eziyenza ngazo lo nyaka sisoze sikwanise lokulima. So besifisa ukuthi ngabe siyancediswa ngezindwangu lezi.
Unkosikazi Margaret Ndlovu ohlala kweShoboshi uthi sezingena lezindlini lezinyamazana zeganga zidinga okokudla.
Ngasuke eShoboshi iy'ndwangu ziyahlupha konke igama. Kuyangena lezindlini ubone uthole ubone kwawona wonezinto. Ngemvuyo sesiphelele izimvu.
USobhuku eMatawa, uMnumzana Caleb Swanda uthi zithole nzima izakhamizi ngendwangu lezi.
Sinakudala sikhula ukuthi umuntu angayihambe ebusuku. Kanti ziyahamba nebusuku. Ngwele watu lele uzunguzi zikali swenye.
Ukansila weGaranyemba, uMnumzana Miklas Ndlovu, uthi ngaphandle kwendwangu lenkawu, insingizi lazo, zihlasele inkukhu.
Amafurwane enkukhu seziqedile, zisuka khona egangeni zizodinga ukudla lapha emakhaya, ngoba yikho sekungcunyana kubonakala lokhu zinkukhu kugijima egangeni akusela lutho. Indwangu lazo akusela mtshwankela, akusela miya, akuselani. Okwazi sezinyenya zingabona kuthulisile ubukhokho obukhona vele ziyathatha zitshiye lutho. Sezisidla le mbuzo umali sakhona apha ewadini yami eGaranyemba lapha, angiye ngaze ngakhuluma sibili labe National Parks sithi hayi ngababuya bazotshaya indwangu ngoba akusela zinyani.
Imizamo yokukhulumisana lababona ngokulondolozwa kwenyamazana zendle yehlule edolobheni leGwanda lakho. Izakhamizi zithole nzima ngendwangu ezingene ezindlukudla. Ngimele umsakazi weStudio 7 ngiseGaranyemba Albert Mncube.
Okwamanje sike sizwe okwethulwe nguSithandekile Mhlanga kuhlelo lwabesifazane.
Namhlanje kweziphathelane labesifazana sixoxa lo nkosazana Ntombi Zodwa Khumalo, ukansila kaward 23 wobulawayo njalo engumgcini sihlalo wekomiti ebona ngezempilakahle ukulo umanisipala. Sicubungula ukuphathelane lo mkhuhlane wengqondo.
Uhlelo lokuqeqetshisa amakansila esifazane ngezempilakahle yengqondo, mental health, lwaba luhlelo oluhle kakhulu olwaveza izinto ezithile ezazingananzelelekile ukubana ziyaphambanisa impilakahle yengqondo lezinye ezenzakalayo, kodwa zithathwa mahlayana zingananzelelwa ukubana lukhona uhlupho olwabe selusukelwa khulela umcabango olubangela lezo zinto eziyabe zisenzakala ngokuhamba kwesikhathi kibomama. Bananzelela-ke ukubana abantu abangomama balemisebenzi eminingi okufanele bayenze emakhaya njengokwesiko lethu abantu abansundu, kube kanti lanxa besenza leyo msebenzi kukhangelelwe njalo ukubana langapha kulezi zigaba sebezimele kufanele benze imisebenzi ngendlela epheleleyo eza kufanana labesilisa abenza imisebenzi leyo kumawadi bengama-councillors. Okunye kokunanzelelwayo kubana njengabantu abangomama zinenge izinto ezisuka zisenze sizeyise kakhulu, amathuba esikolweni kazangalingani lamathuba abanengi abantu besilisa. Phakathi kwemizi siyananzeleka kubana indaba ezinenge ezokuhlukuluzeka abantu abangomama labantu abangamantombazana baphakathi kwazo. Konke khona lokhu kuyakhulela umcabango kwehlise lezinga lokusebenza komuntu ongumama. Njalo okunye okwenza ukubana lolu hlelo luze kubomama, i-Women's Institute for Leadership Development, i-WILD, inhlanganiso evele ikhangele ukuthuthukisa omama kwezobukhokheli. Ubuningi bemsebenzi bodwa buyadinga ukuthi umuntu afunde ukubana angahlela njani isikhathi sakhe ukwenzela ukuthi abe laso isikhathi sokuphumula, abe laso isikhathi sokuba lemuli, abe laso isikhathi sokuthi abe lomphakathi. Konke lokhu kwacetshiswa kakhulu nxa sasifunda ngempila kahle yengqondo.
Ulwazi elaluthola kulolu hlelo lizalwabela abanye na kumbe lwalungo lwamakhansila kuphela?
Luhlelo okukhangelale ubana silehlise luye ezigabeni zethu, sincedisana labanye abaqeqetshileyo kwezempila kahle kunhlangothi ezishiyeneyo sesike saba lalo ke uhlelo kuwa 23 elokuhlomisa omama abazimele bodwa bekhangele imuli zabo bebodwa kanye labafelokazi. Uhlelo lolo silenze sihlangene labezenkolo lube luhlelo oluhle kakhulu oluncedisa omama ukuthi benelise ukuveza okungaphakathi okunye bebesehluleka ukuthi bakuveze okubalimazayo osokuze kwabanika mhlawumbe le mkhuhlane etshiyeneyo ngenxa yokuthwala imithwalo besehluleka ukuthi bangayevezela bani njalo bengakwazi ukubana zikhona njalo izindlela okufanele ukuthi bazisebenzise ukuze bethule yonale imithwalo. Ukuthi ngitho lasendabeni zamacansini okugcina kwesinye isikhathi kubangele imikhuhlane yengulamakhwa, kubangelwe imikhuhlane yengculaza, kubangele njalo ukuthi omama bathole abantwana abangelampila kahle enhle. Konke lokhu kuyabahlukuluza omama emicabangweni yabo. Ngakho ke kubalulekile ukubana lolu hlelo lwehle luye ezigabeni zonke lugoqela njalo labantwana abangamantombazana, kodwa singachiyi phandle abantwana abangabafana, singachiyi phandle abesilisa kulolu hlelo. Kodwa umahluko yokubana kubomama izinga lisuka libe phezulu kakhulu lokuhlukuluzeka. Lanxa sisiya ezibhedlela ezikhona lapha okulekuna khona lokwelatshwa khona abalemikhuhlane yengqondo, siza kunanzelela ukubana omama baningi okwedlula obaba. Lanxa sikhangela laba abachwayisisayo, siza kunanzelela ukubana imikhuhlane yengqondo iyanda kakhulu kibomama okwedlula kwabesilisa. Ngiyabonga.
Leyo bekuyingxoxo lo Nkosazana Ntombi Zodwa Khumalo, ukhansela ka ward 23 kobulawayo, njalo ingumgcini sihlalo wekomiti ebona ngezempilakahle kulo umanisipala. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo kweziphathelane labesifazana. Ilami uSithandekile Mhlanga, ikhonapha eWashington DC.
Siyabonga kakhulu uSithandekile Mhlanga ungadinelwa kusasa. Sonke isikhathi sohlelo liphuma le ndaba litshona le ndaba silomtukameli Khomo.
Langa laphuma le ndaba, langa laphuma le ndaba, lashona le ndaba, langa laphuma le ndaba, langa laphuma le ndaba, lashona le ndaba.
Ngiyalamukela kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba. Namhlanje sixoxa ngodaba lwezinduna eziphiwe izimota ezintsha ngumongameli Emmerson Mnangagwa. Abanye bathi uhulumende ubemele asebenzise limali ukulwisana lendlala. Sixhume umkhokheli wezinduna umnumzana Mtshane Khumalo.
Into ekhalise ngama 2004 ukuthi izinduna zinikwe izimota kumbe zithengelwe izimota every 5 years ukwenzela ukuthi bahambise kakahle imisebenzi wabo endaweni zabo. Kodwa okweminyaka yonke le benikwa izimota lezi masezikwanisimla kemhlanu. Kuvele abantu bayakhalaza ukuthi he kule ndlala kulalokhu nalokhu, kodwa ngezinye izimota ezinikwa ama-ministers, ama-MP nabobani zabakhalaza ukuthi indaba labo benikwa kule ndlala kumbe kulayo. Kodwa-ke into eqakathekileyo ngazo izimota lezi ngezokuthi umsebenzi wabo ube lula nxa behamba ezindaweni zabo abazivusayo. Hhayi kukhalaza kuvele kuba khona phosi iminyaka yonke nxa ngabenikwa, ngoba lezi abazinikwe khathesi nezazisilele ngomatshi. Ngizakhumbula ukuthi ngomatshi kwase kunika imoto ezazinye zika-2018 sezikwanisa iminyaka emhlanu. Kwasilela-ke khathesi besebegcwalisa ukuthi bonke benele imota zabo zolezo ezazise zikwanisa iminyaka emhlanu.
Nxa seliphiwa ezinye izimota, leyana eyakudala uyayithatha uhulumende kumbe iqhubeka ingeyakho futhi?
Hayi, kayithathi. Ngoba izimota lezi ziyabhadalelwa yizo izinduna ngaphandle kweminyaka le eyakhathesi ezika-29 yizo ezilokhu zingakabhadalelwa. But njengoba ngitshile ukuthi kwaqalisa ngo-2004 asomota kuthiwa ziyanikwa babe zibhadalele isikhathi sonke lezi kodwa lezi ezika-2018 azikabhadalelwa isikweletu sakhona ngenxa yokubuwa kwemali inflation yona le ekhona
kulapho-ke okulendaba babakhumalo abanye abakhala ngayo bathi yebo liyazibhadalela kodwa imali ebhadalwayo incane okokuthi kayithengi imota ngisho lama-MPs babuye bathi njalo vele abanengi izinduna ngisho laba ama-MP kaliyibhadali leyo mali onka ngokuthi uhulumende imali kaZulu yiyo emotshwayo lapho edlaliswayo
angazange ngisho ukuthi imali edlaliswayo izinduna zinemisebenzi eminingi ezindaweni zayo ama-MP anomsebenzi omningi ezindaweni zabo bayadinga ukuhamba ukuhambisa into yokuhambisa njalo imigwaqo njengoba sesizimota zakhona ezinengi zakhona ngama-ISUs la imigwaqo yakhona kayihambeki ungathenga imota engayo enjengama-ISUs ayiqedi nje leminyaka emibili ingakwami so hhayi ngazange ngitho ukuthi imali edlaliswayo plus lezi mota zithengwa ngemali sibili evele ithenga imota ngaphandle kokuthi ababhadali i-duty yikho lapho uhulumende lapho ezithengwa khona abamzwela khona ukuthi hhayi siza kunika izimota lezi ungabhadalanga i-duty kodwa hhayi bazizimota ezithengwayo
kulabo abathi izimota lezi imali esebenzileyo nga isetshenziswe ukuthengela abantu abalambayo ukudla ungathini kubo
angazi kodwa okolonyaka onalo umnyaka lanxa obungumnyaka omubi kangaka kodwa iqiniso eliphelelele lapho esihlezi khona emakhaya uhulumende uzamile lo nyaka okudlula yonke esake sibe layo eyendlala ngakhona ngapha kuhlangothilo lwe-welfare nakuhlangotho lwethu lwesiphala semposi nje ngisho labathi ijundera mambo uzamile uhulumende ukuthi njewalo ungazange kube lesiphala senkonzi alethe futhi ukudla ngezinduna ukuthi zinike abantu babo laba abangaholiyo kulolu hlelo oluvele lulunkungo lokuhola lo nyaka sibithi abantu abaningi batholile ukudla okwedlula iminyaka eminingi esasibe bendlala nayo
lolo bekuluhlelo liphuma le ndaba litshone le ndaba sixoxa lomholi wezinduna umnumzana Mtshana Khumalo thiyani indlebe kuhlelo lunye neviki ezayo lilami untungamilinkumo
Kuhlelo abaculi bethu liviki sihamba leqembu likamasikandi elizibizwa ngokuthi abafana bakwaBhoro. Leli qembu liphuma esilobela kodwa licula likwele South Africa. Nangu umkhokheli walo uMduduzi Ncube exoxa lo Ntukameli Nkomo kwestudio 7.
Abanye bamazi ukuthi ngobrighti ngisebenzele enye indoda abayaziyo ukuthi umfanami abamaziyo bamazi ngodominic sicale ukucula iy'ngoma zethu zesiphushile zeziyi-6
abangathanda ukuthenga umculo wakho kumbe ukuxhumana lawe bakuthola njani?
NgiseGoli njengamanje, ngiseGoli vini iGoli sengikhona ukuhuluma njengamanje ngiseGoli. Ngizothiya amanamba ami lana 06 82 7 43 57 0. Izinamba ngitholakala khona kuWhatsApp lezi. Intanethi ziyatholakala, ingoma zethu eziyi-4 ziyatholakala. Khona umsebenzi omutsha asiwukhiphile, ku-87.
Abalandeli ubatshiyela wapha manje?
Ngizohlala ngisinikeza into ezijabulisayo njalo iy'nsuku zonke. Even emcimbini ma ukhona umcimbi ngiyayithanda futhi ngiyayijabulela ma uthi yabakhona ukuthi imicimbi sidlale. Ngiyakujabulela kakhulu, ukhulu okuzayo and sazongijabulisa kakhulu.
Ngokuhlukana izihlobo sesikhangela ezinye iindaba ezibezikhokhela. Kufa inkomo eziningi emathebeleni South. Liyakhuphuka inani lababulawayo ngumkhuhlane wengqondo eZimbabwe. Olivalelisayo ngumthembo ozithembayo uGibbs Dube. Lilani.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kustudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka, mhuri yeZimbabwe.